Soku izika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazi lamhlanje ngolwesine mhlaka 23 kumbimbitho 2023. Ikama nguntunga milinko mo ezihamba pambili. Umsakazo Al Jazeera namuhla wethule ifilimu eveza sobala indlela esetshenziswa iziphathamandla zikahulumende weZimbabwe ukuchaphaza inotho yelizwe lokuntshontsha igolide zisiya lithengisa kwele Dubai. Elu Zimbabwe lithika lisoze lenelise ukugcwalisa isiqondiso sokutholisa uzulu amanzi ahlanzekileyo ese United Nations Sustainable Development Goal number 6 lapho kusiyafika umnyaka ka-2030. Izakhamizi zeChayile leMjimila ku-Ward 6 eCholocho zikhala ngokuthi zibhekane lendlala enkulu lonyaka ngenxa yokudlelwa izilimo zinyamazana zendle ezigoqela inkawu lenyoni. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umsakazo kamabona kude owe Al Jazeera namuhla wethule ifilimu yawo eveza sobala imisebenzi yenkohlakalo ebikwa isenziwa iziphathamandla zikahulumende weZimbabwe zona ezingena elizweni ngudlu lemali engcolileyo kumbe engatholakalanga ngendlela eqondileyo zisebenzelana lezigilamkhuba zibe seziyisebenzisa leyo mali ukuthenga igolide eZimbabwe bese ziphuma lalo zisiyalithengisa kwele Dubai. Kule filimu isikhonzi sikamongameli Emmerson Mnangagwa eEurope lasemazweni asemhlubulweni weAmericas umnumzana Hubert Angel ukhuluma lentatheli izindaba zeAl Jazeera ezichaya isifuba ngenkohlakalo le njalo ezitshela lezintatheli ukuthi uMnangagwa uyakwazi konke okwenzakalayo engakwazi ukuthi intatheli lezi ziyawathapha amazwi akhe kanye levideo. Intatheli zindaba zeAl Jazeera lezi zazilande uAngel ngesikhathi eseGlasgow ehamba loMnangagwa ngo-2021 emhlanganweni owawukhangela ezomkhathi zisithi ziyizigilamkhuba zakwele China ezilezigidi lezigidi zamadola eMelika ezizithole ngendlela ezingalunganga ezifuna zihanjiswe eZimbabwe ukuyathenga igolide ukuze le kube yimali etholakale ngokusemthethweni. U-Angel uphuma kule filimu etshela intatheli izindaba lezi ukuthi lokho yinto elula njalo uthi uyenelisa ukuyenza ngoba njengesikhonzi sikaMnangagwa akula muntu ozambuza kumbe ukukhwathaza izikhwama zakhe nxa engena eZimbabwe. Unkosikazi Henrietta Rushwaya yena oke wabotshwa ezama ukuphuma legolide elizweni laye uyathinteka kulolu daba. Ebuzwa ngumsakazi weStudio 7 ukuthi uthini, uRushwaya uthe uzakhuluma kusikhathi esizayo. Abanye ngabaziwayo kundaba zegolide abakule filimu abafana lo Kamlesh Patton, uEwan Macmillan, Simon Rudland labanye. Umsakazo weAl Jazeera uthi abanye babantu laba bayakulandula ukuthi bakhohlakele. iStudio 7 izamile kodwa yehluleka ukuxhumana labo. Ipanga elikhulu lelizwe ele RBZ lazise izolo ukuthi seliphenya inotho ka Hubert Angel kanye leka Macmillan. Sibuze ilunga lezano PF umnumzana Belief Gawule ukuthi uthini ngalolu daba.
Lokho kukhulunywe ukuthi akuphuma kudocumentary le Al Jazeera ukhithwe ngu-Hubert Angel. Hubert Angel bekhuluma izinto lezi nxa kade kukhuluma labo kade kukhuluma labo, kodwa okudalisayo ukuthi into le isikhathi sakhona bakukhipha ngaso kungani ngabantu abanqamukelela ukuthi sokufika kukhetho engcolise umongameli. Injongo yabo kungcolisa umongameli, umuzwa lo yena lo uthi nxa yenkulumo yakho nxa ukuthi nxa ephetha uthi yena umongameli uyakwazi khonoku abakwenzayo ngezinye indlela lapha ngumuntu ole ngumuntu osetshenziswayo. Engingakutsho nje ukuthi nxa ngendlela okuphume ngayo kuyamele umongameli abone athathe inyathelo eliqondileyo ngaye lo muntu, ngoba umuntu ongaqondanga lo muntu umuntu ongcolileyo vele yena. Kusho ukuthi konke akwenzayo konke kungcolile, la kukhulumayo konoko kungcolileyo. Kumele umongameli amthathele inyathelo ukuthi abone ukuthi uyamsusa emsebenzini wakhe lo ngesikhathi, ngoba kasomuntu omele ilizwe lo, umuntu omele izigangi zakasebenza lazo esekwenzeni kuganga lingcolisa ilizwe lethu.
Umnumzana Mbuso umnumzana Belief Gawule elilunga lezano PF. Sixoxe njalo lencwadi kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Okokuqala nje abantu beZimbabwe babonga iAl Jazeera ukuthi iyenze umsebenzi obufanele ukuthi ngabe wenziwe ngamapholisa kumbe iZimbabwe Anti-Corruption Commission. Ngakho ke kuyinto enhle kakhulu ukuthi kuvele izigebengu lezi, kuvele labo abathintekayo. Njalo kakumangalisi nxa labo abathintekayo besithi umongameli welizwe uyathinteka laye kunkohlakalo. Angithi yibo abajoyo bathi basebenza laye, thina sizathatha ilizwe abalikhulumayo lokho abakukhulumayo. Nxa kungasilo qiniso nguyoza kutsho, kodwa isithi esitshoyo kutsho labo abayibo abathintekala kunkohlakalo lokukhipha imali ngaphandle kwelizwe. Ngakho ke kuyinto enkulu kakhulu ngabona umongameli welizwe ethinteka kunkohlakalo ikakhulu sikhala kangaka ilizwe lidilika ukuthi ngeke igolide liyaphuma lilahlelwa ngaphandle kanti liyebiwa. Kudala abantu besitsho ukuthi kuyatshontshwa kuleli lizwe uhulumende ephika, nanku phela kuyaqanjwa, nanku bayakhomba iminwe, nampa abantu bayavezwa kufilimu bezivumela nje ukuthi bebile. Sesizabona ke ukuthi kuza kwenzakalani ngemva kwalokho. Yebo kambe abantu basengabotshwa bangangabotshwa kuya ngokuthi baseduzana okungakanani lo mbuso bakuyiphi faction yezano PF.
Umnumzana Efidlela Ncube yingcwethi kwezombusazwe. Ele Zimbabwe njengamanye amazwe asathuthukayo amanengi alisoze lenelise ukugcwalisa isiqondiso esiphathelane lokutholisa uzulu amanzi ahlanzekileyo kanye lokulondoloza ukuhlanzeka kusiyafika umnyaka ka-2030 esi-Sustainable Development Goal number 6. Kubika uMavis Gama.
Lokhu bekumunyethwe embikweni kamongameli Emmerson Mnangagwa owethulwe ngumphathintambo wezomhlaba uDokotela Anxious Jongwe Masuka emhlanganweni we-UN 2023 Water Conference owenzelwe eNew York. Embikweni lo uMnangagwa uyavuma ukuthi amanzi alilungelo lomuntu wonke elimunyethwe kusisekelo sombuso kanye lokuthi ayaphathisa kuntuthuko yomnotho. UDr. Masuka ulandisa kabanzi ukuthi kungani uhulumende esithi akaboni ilizwe lisanelisa ukugcwalisa izimiso ze-Sustainable Development Goal number 6.
Mr. President, regrettably, at the current pace and despite our own efforts, Zimbabwe and many other countries will not be able to achieve SDG 6.
Kulusizi ukuba ngesikhathi samanje langaphezulu kwemizamo yethu iZimbabwe kanye namanye amazwe amaningi awakayenelisi ukufeza i-SDG 6 mayelana nokutholakala kwamanzi ahlanzekileyo kanye nakwezohlangothi lezokuhlanzeka kubo bonke abantu isiyafika ngomnyaka ka-2030.
Ophatheke kumikhankaso yokulwela umbuso kaZulu umnumzana Charles Nyoni upa umbono wake ngala mazwi ka Dr. Masuka.
Uzulu vele kakwazi ukuthi impompi kumele ziphume amanzi, njalo amanzi akhona aphuma kanjani, ngoba sinabanye abantwana abazaliwe lapha kwalesi Zimbabwe abangazange kwabona ngisho nethonti elilodwa elamanzi eliphuma empompini. Uhulumende waZimbabwe ulamanga, into ayazi nje kuphela ngeyokuqamba amanga nokutshontsha kanye lokusinqindizela.
Unyoni uthi kunje isiminengi iminyaka bengasawazi abantu amanzi ahlanzekileyo eZimbabwe.
Sakhula thina sikwazi ukuthi kwabulawayo kule eyayithiwa yiZambezi Water Project, nakathesi sesibadala sesilesimuli.
Linkulumo iza ngesikhathi uZulu ikakhulu emadolobheni engasawatholi lawo manzi ahlanzekileyo, njalo ilizwe libhekane lodubo lwesihudo sekholera esibangelwa yikusebenzisa amanzi angahlanzekanga. Umqondisi wenhlanganiso ekhankasela ukutholiswa kukaZulu ezempilakahle ezanelayo ye-Community Working Group on Health, umnumzana Itai Rusike, ulandisa ngokuqakatheka kokutholakala kwamanzi ahlanzekileyo aphuma ezimpompini.
People are looking for alternative sources of water.
Ngenxa yalokhu ke abantu sebedinga ezinye indlela zokuthola amanzi, njalo isikhathi esiningi sebegcina benatha emithonjeni, leyo mithombo ingengavikelekanga.
Umhlangano walonyaka owenzelwe eNew York ubungowokuhlolisisa ukuthi asekusiba ngasiphi amazwe omhlaba ekuqhubekiseni inhloso yokutholisa abantu amanzi phansi kwesivumelwano se-UN Water Action Decade esaqala mhlaka 22 Mbimbitho ngomnyaka 2018 kusiyafika umhlaka 22 Mbimbitho ngomnyaka ka 2028. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Iza kamizi zeChayile leJimila kuward 6 eCholocho zikhala ngokuthi zibhekane lendlala embi lonyaka ngenxa yokudlelwa izilimo zinyamazana zendle ezigoqela inkawu lenyoni. Inengi selitshona lisemasimini lilinde izilimo, kubika uEzra Chisa Svanda.
Ziphele amagqaphavu zayo ezikamizi zakule ndawo zilisana nenkawu zona ezizenzela amathanda emasimini azo zisidla izilimo. Ugogo Mandebele uthola emasimini exotshana lenkawu lanxa ehluthwa ngamadolo.
Akulanto engingalenza vele kuhlala kunjalo, kungavela silime sihlala khona. Noma uwomilunje ziyathwala zibahlala khonapha, ziyathwala ziyenhlahla ngaphandle zimezibuke ziyephule ziyephule. Emasimini laba ngifika vele ngabo 55 mele ngingene, ngabo 6 mele ngingene, ngoba ngisenzela ukuzidlalela ngingakayise esihlahleni. Ebusuku akaziboni ngoba nxa siseduze ngazekela sondela sasikwanisa ukuzikhipha ensimini.
Zezo ukuzigijima
zokuzigijima zithatha ngapha zithathe ngale, ngoba ngingaka ngigijime ngiyebe ngigijime ngiyebe ngibona isimi sikhulu ngaka. Yena akula mto ozangenzela ngaphandle kokuthi ngicine khona ngale kangeni, lobuzi wami wawubona wamangala. Angisacenti aze ngicente ngavuna khona.
Umnumzana Nzondo Khabo weJimila layo uthi babhekane lodubo olukhulu.
Lapha sihlukisa izinkawu zinyoni, izinto ezihlupha kakhulu la. Inkawu ziyalami umumbu ivuka ngo-4 zezethaza ngo-8 kade sesoziyo-ke zikhona zazixotha ziyabuya, kodwa vele nakumanzi kunje zikuyateyile vele.
Kukanti ugogo Madube umfelokazi uthi siwahle wakhalala ukulinda amasimu akhe ngoba inkawu zakhona zilolaka.
Bakithi sadubeka ngenkawu sezisicedela amabele, kade singathuma abantwana zabajikijela ngamatshe, oyedwa walimala angazi ukuthi senze njani. Mntanami, sitshona silwisana lazo zibuya zingumhlambi lonyaka siyakufa ngendlala. Nganiyeza abantu shuwa.
Ukhansila kaWatsix umnumzana Mthelisi Sikhosana uthi abantu besigabeni sakhe bazalamba lonyaka ngoba inkawu lenyoni sokuvuka ubhova.
So abanye sibenze bakhalala ngoba nxa kuphuma ilanga ziyabe sezivukile inyoni sezigcwele emasimini. Ungangena emasimini abantu sokumhlophe, abanye sebeziziba ba-give up. Inyoni ziningi kakhulu. Otherwise kungani kungcono sifike emasimini, kodwa ke inyoni indlela eseziyenze ngayo ibuhlungu kakhulu.
Ikomishini yemona ngezihlathi Air Forest Commission isona abantu abagamula izihlahla lokwanda kwemizi eyakhiwayo kulandela ukuhlaliswa kutsha kwabantu. Bona ke bathi inyamazana azisela madlelo. Umnumzana Mthelisi Mahamba Msebele usebenzela iForest Commission.
Kungabe kubangela lokho yikuthi sokusiba lo monakalo kakhulu emagosini lapha, abantu sebegamula amagosi. Inkawu zona vele ukudla kwazo kusezihlahleni, izithelo zezihlahla lokunye nje okuphuma emaguswini. Ngakho ke amaguswa angaphambaniseka. Kusho ukuthi i-capacity yesihlahla ukuthi zimumathe lokho okudliwa yinkawu iyehla. Inkawu bese zidinga indlela elula ezingathola ngayo ukudla, bese zisondela emasimini sesiya kudla izilimo zabalimi.
Ukhanya amangoya uzalala eziko emzini emnene yakulindawo lonyaka. Inkawu sezitshayeza thintitha izimo zabantu. Ugatsha lubona ngenyamazana zasendle olwe National Parks and Wildlife Management lutshele Studio 7 ukuthi ngeke lwenze lutho ngoba inkawu sonyamazana ezingabulala abantu zizidingela ukudla nje. Ngiyimele Studio 7 ejimila ku 16 eTshalotsha North. Igama lami ngu-Eze Jesus Banda.
Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Isigodlo sikamongameli Joe Biden weMelika eseWhite House sivika ukuba ukhangelelwe ukuya kwele Canada lamhlanje ukuya kwenza inkulumo lenhloko kahulumende walelo lizwe, umnumzana Justin Trudeau. UBiden ukhangelelwe ukwethula umbiko obalulekileyo edalele ephalamende lakwele Canada ngolwesihlanu kusasa. Amabandla achiyeneyo aphakathi kokudinga abazawamela kukhetho oluzayo. LACC lithi uZulu uzazikhethela abafisa ukuba bebamele kulolu khetho. Abakhethayo bagoqela izinduna, osobhuku, abalisa, abongi, ababalisi, otshekesha, abasebenza ezindlini, labo bonke abantu beZimbabwe. Ibandla leZANU-PF lona lithi selilungiselela ukhetho oluza kwenziwa ngempela viki olokudinga abazalimela kukhetho lamakhansila lolwamalunga ephalamende. Ukhetho lwangempela viki lolu lungolwama-primaries. Ukuhlaziya lolu daba uGibbs Dube Studio 7 uxoxele umnumzana Gift Ostalosi Siziba, umsekelo wesikhulumeli se-CCC, lo mnumzana Nhlanhla Moses Ncube okunhlanganiso ye-Freedom Alliance. Usiziba usungula lingxoxo.
Besile nihlele besihamba khona ke iZimbabwe yonke jikelele ukubana sihlangane nje labantu abaqoqa umhlangano indawo yonke jikelele le-Manicaland, Matabeleland, Mashonaland. So siqedele program izolo lapho beke bephakula khona uhlelo lokubana ke i-process zizahamba njani ukubana ke sikhethe ke abantu abazasimela ekhansilini, abazasimela idalela ephalamende, njalo ozasimela engumongameli, ukwenzela ukuthi siqalise i-process yokubana abantu beindawo yonke benze ukhetho ukubana singene ke ukampeni yethu sisikwazi ukubana sesilungisile abantu abazasimela bemele i-process.
Ngokubona kwakho baba Ncube, siyawakuthela nje ku-Freedom Alliance, thina liyenzani kulangapha?
Thina ku-Freedom Alliance njengoba uzakhumbula ukuthi sakhuluma ngokuthi khona siyinhlangano egqugquzela umbuthano wamabandla aphikisayo ukuthi awahlangane. Thina asila direct contestation kuma-election, kodwa esikukhangelayo yikuthi abantu bendawo baphiwe amandla. Abantu bendawo kube yibo abazithethela umuntu okumele ukuthi abamele, kungabuyi inhlangano zifike zithi khona votelani umuntu bese zi-trumpet ukuthi kakuvotela umuntu. Kuba ngabantu abazathi behlezi loba kuyindoda engekho nakupolitics kumbe ngumama ongekho kupolitics, bathi sicele ukuthi liyethatha umadlodlo endaweni ethile kumbe emagazi angene abe ngu-council, senze khona lokho. Njalo lo muntu olalonto ukuthi uvotele ngu-president akazifaki njengakhonke sikubona, kuyabe kumele ukuthi uZulu kube nguye othi akwenzakale kanjalo. Okwalesi sikhathi into engingakutsho
lo. Baba Siziba, nxa sikhuluma ngakhona kokukhulunywa ngubaba uNcube uthi babona ukuthi bona babelonda bebona ukuthi liyenzani, so uthi lokuzifaka kwabopresidenti lani lani, kambe na liyazikhethela ukuthi ngubani uyancintisa kukhetho lolu, kumbe vele sokukhethe ukuthi ungitshabise?
Wonke umuntu ozakhokhela, ungabe ufuna uba ngukansela noma ufuna ukuba ngumember of parliament noma ufuna ke wa umongameli, kufanele kube umuntu ovele ebantwini. So lokhu siza kwenza through esithi community consensus candidate selection process. Wonke umuntu ozasimela uzabe nominethwe ngabantu, ngenxa yokubana thina into esiyazi ukubana umuntu omila ihlanganiso yetukisini njengomhlanganiso yabantu akabe ngumuntu ovela ebantwini. Yona le yesithi non-negotiable policy position yethu njengenhlanganiso. So ngizafuna ke sihambe indawo yonke silalele ukukhulunywa ngabantu. Kudala ke ikakhulu amanye ama-political parties ngakhangela bayakhuluma ke labantu ama-members enhlanganiso yabo kuphela beke babakhethayo. Lokhu kuloduko ngoba abantu bayafika besithi alo elimkhethileyo thina siye simfunayo. So kathesi siya yes siyalalela ke ama-members e-party bese sisiya kuzwa abantu emphakathini kuzuku jikelele sizwe njalo kuma-stakeholder ama-teacher ama-vendor osobhuku izinduna yabona ke bonke abantu abahlala endaweni nale ukubana bekhulume nxa bekhethwa MP bekhetha njalo u-council bekhulume njalo ukubana thina kuthithisi esibona ngani ngama engumongameli ngulowo yena lowo nxa esebhasile njalo evumelana layo ukubana unominethwe ngabantu layo lokuvumelana lokubana ke ukukhunywa ngabantu uyazimisela ukubana eyakuma e-MPC ebe sesiya publicisa ke sihambisese kubana hayi laba yibo ke abavele ebantwini sesiyenzile ama-process yethu. So uqakatheke kakhulu ukubana sizwa ukukhunywa ngabantu.
Ye kambe Ncube singathi ke kugxile kanganani ebantwini khona kokukhulunywa ngubaba uSiziba?
Ye babuduke, okukhulunywa ngubaba uSiziba kugxile kakhulu ebantwini. Siyababonga ukuthi bona njenge-CCC babe ngeyinye yezinhlangano ezisilaleleyo ukuthi sithini. Ikakhulu thina sikhangele kuhlangothi lwemathekelele ukuthi khona sibona kusiza umuntu, indoda eselitshelwa kuthiwa ivoteleni kumbe umama kuthiwa umvoteleni. Abantu vele bakufunayo okokuqala yikubambana kwama-political parties wonke inhlangano zakithi. Okuyikho kushiwo i-Freedom Alliance ukuthi khona abantu kababuye kube yi-movement eyi-one. Kukhethwe umuntu abafuna kumbe umfundi ukuthi abamele kube yibakwamthethayo. Kungabuyi bandla elifuna ukwenza into eliyifunayo. Ngibona ngathi kulokho basilalele osiziba lequla la. Njalo ngibona ngathi yinto ezasebenza. Uhlupho yikuthi osiziba sebeza kwenza futhi nxa sebesiza ebantwini. Anti kulabanye babebele esikhulu baza kwesaba ukuthi kukhethwe umuntu ongaso wesitata zabo. Yikho lapho engicabanga ukuthi khona-ke uhlelo lwabo lungagquleka amadolo khonapo.
Khonapho-ke Siziba uyakhuluma uNcube uthi-ke kulalabo phela ababambe izikhundla khona manje bangansara bethi hayi lokho ukuthi kwenziwe okunye ongani lukhetho kuyahlupha. Liza kubamba njani khonokho Siziba?
Lokhu kuzaba nzima ukubana umuntu efikeleukhundla ngoba leyi phela dube leyi ngiyama-citizen. So ayitshene lezi inhlanganiso lapho ekuthiwa hhayi le yafonwa ngo-2099 noma 1948. Yeyike ngiyama-citizen ilo mnyaka owodwa iqala ngo-January ka-2022. So ayila muntu ongathi hayi mina yimi-ke engilesikhundla yimi esengile mnyaka eminingi.
Umnumzana Gift Osterlosi Siziba ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC ubexoxa endawonye lomnumzana Nhlanhla Moses Ncube okunhlanganiso ye-Freedom Alliance kunxoxo ebilawulwa ngu-Gift Dube we-Studio 7. Uhulumende wakwele Botswana uthi akasoze engezelele iholo labasebenza ezindlini o inengi labo okuyizizalwane zeZimbabwe. Uthi iholo leli lizahlala liphansi kwamadola emelika alikhulu. Kubika umqondisi Dube eseBotswana.
Umphathi ntambo obona ngendaba zezisebenzi kwele Botswana unkosikazi Anna Mukheti uthi uhulumende wakhe kasoke ayengeze iholo lezisebenzi zezindlini. Okwakhathesi iholo leli lime kumapula adlula nje unkulungwane yodwa i-1084 pula okuyimali ngaphansi kwekhulu lamadola emelika. Umukheti uthi isizathu sokuthi uhulumende wakhe engakhuphula iholo yikuthi abasebenza endlini ngabalandleko eningi efana lokubhadala lapho abahlala khona kanye lokuthenga ukudla.
Udirisa motlakase wa molapeng ga a duele rente o ga a duele motlakase ga a duele
ababhadali irente abathengi kudla abathengi amandla kagetsi lokhu kutsho ukuthi iholo labo
alinandleko eziningi.
Kodwa inkulumo kaMokgethi isolwe ngabamabandla ezombusazwe aphikisayo kwele Botswana besithi abasebenza ezindlini labo balezinye indleko ngakho kumele iholo labo likhuphulwe. Omama abeZimbabwe abaseBotswana bafala lonkosikazi Bonganang Mdlongwa labo bayalisola inyathela lokuthi kungakhwezwa iholo.
Vele yona indlela umama lo akhuluma ngayo yiyo ebonisa ukuthi abantu basebunzimeni baphila nzima. Abantu bayagqilazwa ezindlini lapha ngenxa yokuthi umuntu uyabe umsebenza. Nxa evele wathi ufuna umuntu we-stay in, kumele abekwazi ukuthi uvele uzosebenzisa amanzi akhe, uzosebenzisa amagetsi akhe. Sile family, sile mizi. Konke okwenzakala emzini wakhe akwenza emzini wakhe yena ngemali ephezulu ayiholayo, thina sikwenza ngemali yona le encane abasinikeza yona.
Uqhubeke esithi kunzima ezindlini ngoba uphiwa imisebenzi eminingi kodwa iholo lilodwa njalo liphansi.
Njalo futhi imisebenzi yakhona uthola ukuthi uyabuqhatshela imisebenzi estay in ukuthi kuthiwe uzosebenza abantwana, kodwa uzathola ukuthi sokufuywa lenkukhu ngokuthi wena uvela ngaphandle kwelizwe. Iningi labantu abasebenza ezindlini abavela phandle kwelizwe, njalo istay in umuntu ovela phandle kwelizwe ngeke afike afuna indlu yokurenta. Ngaleyo mali angabhadala irenti, angeke abhadale irenti, uyabona. So leyo mali umuntu wakhona uthola ukuthi vele zonke izinto azihlangani, aba-appreciate, batshengisa ukuthi aba-appreciate lokhu esibenzela khona abantu laba.
Le yimbono njalo ekaNkosazana Sinikiwe Ncube ohlala eHowburn othi kulokuncindezelwa kwabanye abasebenza ezindlini.
Njoba kunjalo mnewethu, umuntu phela ekhaya le uyabe bhadala irenti. Ele umntwana efunda, abantwana babe befunda, ubhadala irent abantwana bayafunda. I-1000 is not going to be enough. Aso enough vele ayikho enough ngisho. Lokhu phela asebekwenza, it's a black against black, it's a slavery. Singathi slavery. Akula ukuthi kuthwani phela umuntu lona imali uyasebenza ukuthi ahambise yonke imali ekhaya, akula mali asala layo.
Ukhala ngokuthi umama abasebenza gadalala kodwa iholo lingahambelani lo msebenzi.
Omunye akutshela ukuthi ngikhangele umntwana, ngiwatshe, ngigezise, ngipheke, ngikline endlini, bona okwabo kufika bedinga ukudla. So umsebenzi wonke lo ukhangelwe umuntu yena lo ukuthi aholi 1 point something yena leyo. Imali le incane kakhulu. Ncane kakhulu vele la ngaye kuthiwa nje vele ngaye kuya ngokuya beyenze njenge-South Africa ukuthi imali yomaid vele yimali engaka nothi imali encane yikuthi yokwesithi abantu bekhaya siyabandezelwa because bona ungananzelela bona abantu besitwaleni abafuni futhi imisebenzi yezindlini.
Udaba lolu kade lufike edalela ephalamende lapho amalunga amabandla aphikisayo aswele kakhulu isiphatho sabasebenza ezindlini ikakhulu iholo labo. Bathi uhulumende kumele azame ukukhuphula iholo liye kumapula ayinkulungwane lengxenye i-1500 uma kuthiwa osebenza endlini uhola imali encane. Abanye abeZimbabwe bayesaba ukuyabika kwabomthetho uma bengaphathwa kahle ngoba bengelancwadi zokuhlala kumbe ukusebenza kwele Botswana. Ngumqondisi Dubo wendaba ze-Studio 7 ngeSabron kwele Botswana.
Ku live talk lamhlanje kuhlelwa sihluzeni bomama isikhangela okwenziwa ngabesifazana kunhlangothi zonke zempilo. Nanku phela linyanga ngeyokunanza imisebenzi yabesifazana e-International Women's Month. Siziphethe ngebezihamba phambili. Umsakazo we-Al Jazeera namuhla wethule ifilimu eveza sobala indlela esetshenziswa iziphathamandla zikahulumende weZimbabwe ukuchaphaza inotho yelizwe lokuntshontsha igolide zisiyalithengisa kwele Dubai. Uhulumende uthi kasoze enelise ukugcwalisa isiqondiso sokutholisa uzulu amanzi ahlanzekileyo ese-Sustainable Development Goal No. 6. Kwanele olivalelisayo nguNtungami Linkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.